Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane kakhulu abezimbabwe kwele South Africa, unkosazana Victress Matutu, uthi kulusizi kakhulu ukuthi uhulumende womanyano usuke waqakathekisa ukuzingelwa lokubandlululwa kwabantu bokuza wasekwenze impilo yabala maphepha labangelawo yabanzima kakhulu.
Bakwena abantu bakithi bayabotshwa kakhulu, bayavalelwa, bayagwetshwa izinyanga mpela ezimbili kusiya kweziyisithupha. Emsebenzini lapha sokunzima, abantu abaningi abasasebenzi, kuvinjwe ukuthi umuntu angaqhatshi umuntu ongela maphepha. Lalabo abantu kade besizwela besiqhasha singela maphepha, abasaqhashi manje ngoba sebesesaba ukuthi bazabotshwa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi selokhu kwangena uhulumende womanyano sebephenduke omabonwa babulawe, kukanti bebekhangelele ukuthi uhulumende womanyano uza kwenza kube ngcono ukuthi bathole incwadi zokusebenza kwele South Africa.
Okwenza futhi njalo singabi lawo amaphepha afanele, ama-passport ayadura. Uku-aplaya i-passport manje eZimbabwe i-5,000, nxa ungelayo awenelisi ukuthi u-aplaye le passport.
Umnumzana Lane Simlilo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe, e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi indlela uhulumende womanyano aphatha ngayo abokuza isibachiye bethithibele.
Besicabanga ukuthi uhulumende lo bumbano uzokwakha isizwe, babonise ama-Africans ukuthi baba united nabantu base-South Africa. Pho engathi sibona sokukhona ukuhlaselwa thize kwabantu bokufika, behlukunyezwa, engenelwa nasema-church.
Omunye njalo owesifazana weZimbabwe laye othande ukuthi igama lakhe ligodlwe, uthi bakhala ezimathonzi kuhulumende womanyano ukuthi abasize abaphe lamaphepha asebawabotshelwa emini lebusuku.
Isicelo sokuthi kuze abantu bezokwazi ukuba nama-passport and sifakelwe ama-permit khona nalaba abagangayo kuze bezokwazi ukuba bamba easy.
Kodwa-ke uhulumende womanyano yena uthi akabuyele emuva ngenhlelo zakhe zokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ongena lokusebenza kwele South Africa wenza lokhu ngokusemthethweni. Esethula uluhlu lwalokho okwenziwe kuhle lugatsha lwakhe ekhasini lohlangothi lwendaba zasekhaya ku-X, umnumzana Leon Schreiber uthe ukwengezwa kwenhlelo zokuqinisekisa ukuthi imithetho yokungena kwabantu elizweni iyalandelwa ngezinye zezinto lolugatsha oluzincoma ngazo. Langamazwi agcizelelwa ngumphathi ntambo ogatsha lwezemisebenzi unkosazana nomakhosazana Math, yena othe baza kwengeza iziphathamandla zalolugatsha ezihlola amankampani kugoqela lokuthi abasebenza kuwo balamaphepha zisuke kunkulungwane ezimbili 2,000 labor inspectors zibe kuzinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 labor inspectors. Izizalwane zeZimbabwe zithi lokhu kutsho ukuthi impilo yazo kwele South Africa imnyama emuva laphambili. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.